Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi, thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
LeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Thina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dudume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Janda Jr. oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane 40 ubikwa emiswe emthethwandaba. Kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UJanda yena ubikwa esithi uchaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili eplazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMathebeleland South silama constituency alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani vingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho, ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekengezo khetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year and abantu bamelele ukhetho ngoba sebediniwe. Ngasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan, ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampena ngoba kunje nxa sinanzelela eMathebeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama conference kulahleka kangakanani ngoba sibesizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abawazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward ngendlela abayenze ngakho abantu bazotravel nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha bavotela khona engunanzeleleyo yikho ukuthi abantu bona ba ready ngokhetho abantu sebedini babakade noma nini ukhetho lungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalela ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukukhuluma labantu kusokuthiwa awusahambanga awusayenza ngokomthetho itsho ukuthi ngezinye indlela ene sebesiza ngeviolence ngoba hayi kunzima kuground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
baba kanje ukhetho oluzayo angeke liqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama problems amaningi kakhulu uthi nga i-voters roll akasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu asebe abasendane ngaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thule ukuthi kule ward elabantu abangafiki le 2000 uzokuthendawo engakule labantu abayi 2000 izekhe lo ekukhulumayo ivillage thule ukuthi ile mizi yi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhethe kodwa sizama ngamandla wonke even njoba manje siloke register abantu ukuthi noma basebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu bazimbabwe sebedini so ukhetho luzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho esihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esiza kwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi ithi khona ezi-CCC abantu bezimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulule sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
eLezimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo okhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanxa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters
Tina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje u president lo ovakatshileyo ukhokhela i association and sesike sezwa i association le city funa ukukho veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa imeasurement yeAmerica leBritain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi begovernment whether ni government yakithi government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, and Canada, and so on. Who possesses the final team as a Zimbabwe? And Jalo, akhona ama political parties in Zimbabwe. Angavumeli abantu ukuthi form ama structures. Angavumeli abantu ukuthi bekhethwe. Angavumeli abantu ukuthi bebe political party. Siyakhangela nxa sikhangela OCCC. Abayala ukuthi abantu beku Congress. So, I difference yakhona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi loo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo ibo i-political party esithi ngasoze beyali, then sesicompare labo-CCC, hayi sibone ngani yena u-more democratic than amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa eleZimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva njengoba lo umongameli Mnanga kwalaye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina ez-EFF Zimbabwe. And as I have said, ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And saze sabona ubaba John Nkomo esiyavakatsha ngona ngani. And ama-bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kati what are the benefits singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasicriticize sile information etsho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupporta i-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7. Ezinye izakhamizi zesiqindi seDudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlandu wokudala lawo macala, iningi labo eliqhatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Abahlala emangweni weDudume bathi sokula macala amaningi adalwa ngabantu abachapha umngcele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. IDudume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesibhina, zona eseduze lomngcele weZimbabwe. Usiba lukhulu amapholisa eDudume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kula macala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi labe eZimbabwe litholakala eDudume ngelisebenza ungekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka kwamisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana, kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHaburoni othi kumele abantu bezame ukuzibamba, ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
ingekuthi zonile mvunye noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje kulelizwe laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ngazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo omzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yokubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobo esibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uncube uthele eBotswana kumele liphathisane leZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha emncele kuyadala amacala
Botswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ibusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungisa ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nxa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazweni afana leBotswana kanye le South Africa abeZimbabwe bazithola begconwa ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lezondane ukuthi bathathela izalwane imisebenzi iningi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi Dube endaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga mqondisi Dube okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKariba asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leliphephandaba. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Jigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 abaphathi hlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonani ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprimary abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana kuStudio 7 ukuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka grade 2 uteacher ka grade 5 uteacher ka grade 6 bonke labo bakhuluma isishona umntwana usuka ku grade 1 afuni bamfundise azazi iziqa labo nkamisa labo ngwaqa mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele maye sefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa i mother tongue yakhe lo limi lwasemzini konke lokho abantu bethu abangakutholi sicela lisizo bo mthwakazi omuhle anga afi
vuka mthwakazi njani ku studio 7 ngizwa lapha kuthiwa ibhinga umnyaka ka 2018 iZANU-PF yathola around ngayo 10,000 imelithenga 10,000 iCCC yathola 18,000 manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushare thole 9,000 iCCC la ithole 9,000 iZANU-PF sithola 10,000 kalibona ukuthi sesinikeza iZANU-PF amandla kungani kanti ama opposition party lawa engahlali liphansi ahlangane yenze kumbe umanyano ukuthi bazashayana ukuthi hayi wena MRP uza contesta endaweni enje wena CCC u contesta endaweni enje beshayane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza ukudivide amavoti lokho
livuka kanjani balaleli be Studio 7 livuswa nguhlanhla mahlanga usebutswana eFrancistown
au gate efletini lapha ekhaya lapho enzalwa khona elupane esigabeni semalungu vusa umama lapha nanhlanhla lo nkomo RJ lo nkosikazi wakho Priska Nkomo lo mdala undevulo sathulane lo maluma mopholu ngwenya ujabulani ngwenya laba kobabazala kona mdumisi laphana lo ndlovu umajoyiwana laphana ngithi seliqedile ukulima yini kukhangeleka kunjani lo nyaka savuna yini ngithi ngiyabonga yimi usobhukwenu wemalunku lapho umhlahla mahlanga ngithi sale ngomusa wenkosi amen.
Sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi bestudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwelaseplumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu wasedeepsluit kwelase-South Africa uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje encanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sekulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo ukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulomhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le abantu abayivotelayo abayinika amandla kuba ibaphathe. So ayi bakithi njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo bakithi abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi i-future. Angibonge mntu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo Studio 7 konke kunjani khona ngapho, hayi thina sitaba isinzela khona lisinika lokhu. Mina bengilapha kulo baba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala eCanada ngokuhlala ngapho. Umavaza lo uzenza owenze kanti uZimbabwe engaboni ukuthi wenzeka leZimbabwe. Yathi kunewufumo wakana kubhela lo uzenza lokhu yenza lo kungapho kwizinto kwakhona nxa kuthi izinto ziye ebantwini kazitshengiswa abantu. So nxa izinto zingaze zibuye zifika zithathwe ngabakhulu ngabiphathi bazisa ngaphi izinto ezizencedisa ilizwe. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into engasiziyo. Dlani imali yakho lo oyidlayo abantwana badubeka eZimbabwe behluleka steriko mhlala udla imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumela into ezingekho lapho eZimbabwe. Ipira luzi nganceda yancedayo kwaziwa nguwe lokho. Yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele dlana kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani. Ngibulisa nje kumagumbini amani omhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu ngibulisa. Nginenkinga mina kahle ngiphila nendiwendo. Ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha watshona ngo-96, umama wami yena watshona ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina amabhuku okuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga. So singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole, kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma. Kwakungala muntu owayezakhona ukusimela endabeni zethu, kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela, ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona, kodwa azange baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi, ngoba ubaba yena wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba ngini? Ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 uhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7 siyabulisa futhi ngibuya ngiphinde futhi ngithema congratulations. Siyabonga ukukwanisa i-20 years, kodwa-ke hhayi ayizange yaphuma. Angazi ukuthi kuhambe njani, kodwa-ke hhayi into esiyibongelayo ukuthi-ke hhayi liqhubekele siya phambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba, qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuya phambili, kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu aba-more than 1 million or 500 million all over the world. Selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo iy'ndaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80 ngama-70s sasivula i-radio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi ngoba kwacho kutwa odzinei nero nemaziri kuverenga nanani ngoba eZimbabwe erotation kwacho kukhulunywa manga njengoba kusenzakala ka test. Thank you very much kubeka ndiye phambili hayi lingakhathazeki umuntu osegugile uyazama. Thank you.
Hey studio 7 linjani inkinga ekhona la kulo baba lo bamthi Joseph Chuma lo ayele imtshete ezami kusho kanti umhlobo bani bena lo baba wena baba Joseph Chuma xoxo emathebuleni asakufuzi xohliyo kwa ngayo edlamatha akamnanga kwa emashoni asakufuni emathebuleni kanti wani nabantu labulana labulala okukhulu bethu labazali bedlela manje futhi lokheli kuyazi lokho kwintokweni ake zami ukuthi lisihloniphe mani kanti ngabantu abanjani ngahloniphiye abanye abantu okwaziwe phela kuhlala ukhuluma amanga every day nguwe ungawulo mnanga kwa ngalothi ladlane kahle kahle into eladliswa iladliswa ngumgabe ake zami ukuthi ke siqoneka zwesidelela lena wena mdala wena Joseph Chuma lo gawulo ake zami ukuthi linjani lisihloniphe singabantu lati njenga kodwa into emfulu tjana ayikho inyoni yandiza yangahlali yezu shuma.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipholisa lesithupha eletheswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapholisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu agxotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols. Watshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapholisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapholisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapholisa la. Kuvame ukuba ngamapholisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Difa wajabhi bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abanengi bezibuza imibuzo eminingi ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma isigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapholisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo iloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela le sibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes abo ama training institutes abo noma lama commanders abo abayiwa abaphetheyo abamapholisa yibo abavumela izinto ezinje noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapholisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiko kugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapholisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapholisa ngenxa yezigameko ezinje zinalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana legun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba yegun crime yiyo indlela eza kwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapholisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbobo uye wabulawa engela sikhali asiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bona lawo abakwenzileyo bona laba ulobo ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo nalawo amapolisa amahlanu akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma unxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ungubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Lo ke ngumnumzana Tifa Wajapi Pango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kweLebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.